VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba umagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 olesibili mhlaka 11 Nhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu okwakhathesi sebethengiwe dube, imizamo isasekhona eyokuthi bethole lokho abakulahlekelweyo okufana lokokugqoka, ukuthi lapho bethole lapho abangahlala khona endawo evikelekileyo, njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokokugqoka.
Kuhlengwa abantu abafika 120 ababhidlikelwe yimizi emangweni weBinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula.
Go to the villages bordering Zimbabwe, and the quality of life even on the Botswana side.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijezo zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Umculi olodumo uBheki Zizwe Joseph Shabalala oqembu leLady Smith the Black Mambazo kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abohlangothi lukahulumende olubona ngobuhlenga abawelwe ingozi olwe Civil Protection Unit bencedisana labebutho bahlenge abantu abafika 120 ababhidlikelwe yimizi emangweni weBinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Abantu laba besebehlala ehlathini ngemva kokwehlelwa ingozi yokuna kwezulu leli ngomgqibelo ngesonto la izolo. Izulu leli likhukhule impahla lezifuyo esenga eChininga lensunkwale eBinga. Umnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBinga North edalele phelamende utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abalaqiniso elokuthi kuhlengwe abantu bonke ngoba inkulu kakhulu indawo okune izulu leli elesikhukhula.
Abantu okwakhathesi sebehlengiwe dube, imizamo isasekhona eyokuthi bethole lokho abakulahlekelweyo okufana lokokugqoka, ukuthi lakho bethole lapho abangahlala khona endawo evikelekileyo, njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokokugqoka. Ngiyakholwa ukuthi kuza kuba leminye imizamo njalo yokukhangelisisa ukuthi kudubolu nje nxa kuyukuthi lungaphinda lube khona singaluvikela ngayiphi indlela. Okwakhathesi yikho okusayenzakala, amanzi alokho ekhona kakayehli akukahambi khona ngale.
Singathi-ke bahle ngongubani khonapho okhuluma ngakho?
Ngizwe kuthiwa khona kubuye i-helicopter. Ngiyakholwa ukuthi i-helicopter leyo ingabe ivele kuma-Zimbabwe Defence Forces kumbe ingabe ivele kwabanye abantu ababuye nje bezodinga ukuthi besincede.
Singathi-ke okufunakalayo kathesi kuyini?
Amatende kumbe i-shelter nje engayenza ukuthi laba bantu behlale endaweni ekhudumalayo, zingubo, yikudla, impahla zokugqoka, kanti njalo singafuna nalaba mhlawumbe abelaphayo i-medical attention ukuthi ibe khona seduze, ngoba nxa abantu benethwe kakhulu lizulu okwesikhathi eside bayakwanisa ukubanjwa imikhuhlane.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBinga North edalele phalamende wekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 bani. Inkokheli zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenkulungwane zabantu zibikwa bezithe gwaqa lamhlanje eKenya emthandazweni wokuvalelisa owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Daniel Arap Moi obhubhe ngeviki edluleyo njalo okhangelele ukungcwatshwa kusasa emzini wakhe eKabarak. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele elizweni lamuhla evela emhlanganweni womanyano we-African Union kwele Ethiopia wona ugcizelele ukuthi kufanele amazwe aphetheya ethule izijeso ezetheswa eZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi afanayo izolo embikweni awethulele lumhlangano lapho wagcizelele khona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi kukhulunyiswane i-dialogue ngesilungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sinunkuli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Into esikwaziyo ukuthi i-African Union liqembu nje lapho abantu abaqakathekisa nje kuyahlangana baphunga itiye basuke lapho babuyela emazweni yabo sebe siyakhulumisana nala mazwe ukuthiwa afake ama-sanctions sebekhuluma lawo sebekhuluma directly abasakhulumi lokhu anakade ikhuluma ku-Africa Union. Siyazi ukuthi omnangakho bayazi ukuthi kufanele bayenzeni ukuthi la ma-sanctions asuphe. Zikhona izinto ofanele bazenze abangafuni ukuzenza ngoba bazi bangazenza lezo zinto. Abantu beZimbabwe bazakhululeka bakhethe uhulumende abamthandayo. So abakwanisi ukuthi bakwenze lokho, bafuna nje ukuthi laba be-African Union bebonakale belobudlelwano nabantu abanqindezela amalungelo abantu. Kodwa siyazi ukuthi kona nxa behamba ngamunye ngamunye basuka babuyele kubo-America, babuyele kubo-Britain, babuyele ku-European Union. Bakhulume ukuthi hayi lokhu yena kade sikhuluma ku-African Union tingahambisani nawo.
Ye, sibonile izolo umongameli Mnangagwa eziqamba amanye amazwe athi lawo athwaliswe amagabha avuzayo izijeziso zenotho. Ayaphumelela yini lanxa elezijeziso lezi?
Kuhlukile izijeziso lezi zihlukile kulalezi ezitheswa ilizwe laseZimbabwe. Ilizwe laseZimbabwe lilezijeziso yesi kodwa siyazi ukuthi ziqondane lomakhampanis athize nabantu abathize. Akufani nalezi ezitheswa amanye amazwe okusuka kube esingathi khona i-blanket approach ukuthi khona ilizwe leli asifuna ukuthi sithengiselane nalo ngenxa yokuthi lile-NPA nje or lihlukumeza abantu ngendlela enje or lilaba lawo esingathi ngama-terrorist. Kodwa ke eleZimbabwe kulula nje ukuthi ama-sanctions angasuswa noma kusasa nxa abantu bomnangagwa bengalandela imigomo leyo eyafakwa yabo abafaka ama-sanctions.
Owayengumongameli weKenya umnumzana Arap Moi abanye bathi wayengumuntu olochuku njalo abanye bathi hayi wayilwela ngempela i-Afrika njalo wathuthukisa ilizwe lakhe. Singathi yena ube ngumuntu onjani?
U-Arap Moi ekahlukananga labo bonke nje ababusi be-Afrika ababusa bengondoda yokuqina bengaphikiswa. So siyazi ukuthi kukhona indima ayidlalileyo ngesikhathi iKenya incedisana lamanye amazwe ukuthi kuncediswe la amazwe akade esafuna uzibuze. Ngasikhangela lokho esingathi khona yindlela akade ephatha ngayo abantu abeKenya lokunochuku, kodwa nxa ukhangela i-foreign policy yakhe ibibonisa ukuthi usebenzisana lamanye amazwe ikakhulu lawo akade ezama ukuthi balungise udaba lwe-Afrika ukuthi bonke abantu bathole uzibuze.
Lo-ke ngumnumzana Walter Sinunkuli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa. Kunjalo nje umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijeziso zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe lamakampani ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Intatheli izindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Gaborone kwele Botswana.
Umongameli Masisi ekhuluma ngolwesibili esanda kufika esigodlweni Gaborone evela emhlanganweni womanyano wamazwe abensundu we-African Union uthi eleBotswana lalo selisindwa izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe. Ephendula umbuzo wentatheli izindaba uMasisi uthi kakhulu emzini esemngceleni leZimbabwe kuyasikhanyela ukuthi izijeziso zomnotho sezilimaze kangakanani eleBotswana.
Go to the villages bordering Zimbabwe.
Hamba ezigabeni ezisemngceleni leZimbabwe ngakucelela eBotswana ufike udingisise ukuthi impumelelo yezijeziso zomnotho kuyini ebantwini bethu. Konke lo sonzi lempilo ngakucelela eBotswana.
And the quality of life even on the Botswana side.
Ele Botswana lingamanye amazwe alilunga lenhlanganiso ye-Southern African Development Community, i-SADC, afuqa ukuthi izijeziso zeZimbabwe zesulwe. Umongameli Masisi uthi wethesa eleZimbabwe izijeziso zomnotho sokufiphaze amathuba abaningi okuphumelela empilweni okugoqela intsha yeZimbabwe enye yayo yayingakazalwa ngesikhathi lezi zijeziso zifakwa. Kodwa ekhuluma le Studio 7 emalangeni asanda kwedlula, umeli wakwele Melika eBotswana umnumzana Craig Cloud ulandule ukuthi izeso zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe. UCloud uthi inkohlakalo esigabeni esijeneyo zomnotho kanye lokungahloniphi umthetho lamalungelo oluntu kuphakathi kokunye okudala ukubhidlika komnotho eZimbabwe.
The narrative that are targeted sanctions against individuals and entities.
Udaba olukhulunywa ukuthi izijezo zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe kanye lowamazwe akumhlubulo we-SADC siseqinisweni alukholweyo.
Managing the regional economies is frankly not believable.
Uthi elemelika kalisoze lesule izijezo zomnotho ngaphandle kokuba iZimbabwe lingene emfolweni ezigabeni ezifana lokuhlonipha umthetho welizwe kanye lamalungelo oluntu. OweZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Mthabisi Dube uthi oqakathekileyo ukuthi ucatshangelwe inzalo yeZimbabwe eyiyo ebhekane lokuhlupheka okwamanje.
What is key yikuthi kufakwe izizalwane zeZimbabwe phambili. Inkinga ingabe ingayisiyo ma-sanctions. Kungabe kuyindaba ye-corruption kanye lokunye. Lawo ama-Western countries kumele ayesule ama-sanctions sibone ukuthi kambe kuzaselungela yini eZimbabwe.
Ngaphandle kwamazwe angamalunga omanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa oweSATIC, umanyano we-African Union la ugcizelele emhlanganweni wayo ophelela muhla e-Addis Ababa kwele-Ethiopia ukuthi izijezo zomnotho zeZimbabwe kumele zesulwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseAbron kwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association bahlangane labenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bekhangelele inhlupho abahlangana lazo lokuthi bengancedisana njani. Abakulomsebenzi bakhuthazwe ukuba bachiyane lomkhuba ucilibezela ikakhulu labo abasebenza becapha imingcwele yelizwe besiyathenga loba ukuthengisa phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeBulawayo Vendors and Traders Association ithi sebesungule uhlelo lokucebisana ngendlela abangathuthukisa ukusebenza kwabo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi walinhlanganiso, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Umhlangano lo siwuqoqe sikhangele abantu abaphatheka endaweni zabantu abasebenza besiya phandle kwelizwe esithi ngesikhiwa ngama-Equal Cross-Border Traders. Besibambe ukuthi sisungule uhlelo lokukhankasa ukuthi silungise kumbe indlela abantu abasebenza ngayo nxa besiya phandle kwelizwe sesiyathenga impahla. Uhlelo lolu uzaba uhlelo lweminyaka engxenye emibili. Sikhulumisana nabeZimbra, siqoqe imihlangano, sibonisana namakhala ama-councils ukuthi kuyini esingakwenza. Lamanye ama-authorities nje athola aphatheka endaweni ukuthengisa chapa mazwi.
UCouncillor Rodney Jele omela uWard 22 koBulawayo ukhuthaza abakulumsebenzi ukuthi baphatheke emihlanganweni ebakhona endaweni abakuzo ukuze izikhalazo zabo zizwakale.
Athakade sibuyile lo Alderman Rafamoyo ukuthi sizokuzwa ukuthi wona ama-informal sectors athini bafuna siwayenzeleni lathi njengama-city fathers. Acknowledge ukuthi informal sector yesibambi i-economy yeZimbabwe, yesibambi i-economy yakoBulawayo. Sifuna ukusebenza labo lathi yenze ukuthi sibancedise ngama-projects. Our plea lathi as ama-councillors ukuthi even lathi masenza ama-community meetings ku-ground. Ababe khona ama-vendors, ababe khona ama-informal sectors, even in our meetings, so that we plan for our communities, we plan for our work.
Osebenza kunhlanganiso ekhangela ngenkohlakalo e-Transparency International Zimbabwe, umnumzana Njabulo Moyo, uthi bayakunanzelela ukuthi omama bagcina bephatheka kunkohlakalo bezama ukuphakamisa imuli zabo.
Siyananzelela kakhulu ukubana kulobugwelegwele okwenzakalayo obugoqela ukuthi omama bagcina sebesiba esimeni esinzima sokugcina besebenzisa imizimba ukuze bebhadale eminye imithelo efunakalayo. Kugcina sokusiba lobugwelegwele okuningi esikubizwa sithi ukudiza bezama ukuthi bancedise imuli ukuthi sikumele phezulu.
Unkosikazi Phelina Nleya ozisebenzayo uthi abanye babo bagcina bebanjwa ngamandla okubhadala ngocansi lapho bezama ukudlulisa impahla emingceleni.
Sile challenge enkulu kakhulu njengabomama abasebenzayo. Umsebenzi wezandla umsebenzi wokuthi izinto kuhomesina uthengisa. I-challenge esilayo ngeyokuthi uma ufika eboda abantu bezimra abalamali bafuna ukuyithola kithi thina kathi sizama ukuthi sithole leyo mali. Abanye bethu bagcina sebethengisa imizimba.
Omunye osebenzayo kobulawayo unkosikazi Gloria Shumba uthi ukudula kwezinto kuyabangcindezela ekukhuliseni ibhizimusi.
Ukuthi ukuze sikwanise ukusuka eCoachback kuma-newsstands sizitransport ukuthi ngibiye nga then back plus indawo yethu ye-vending solo is not yet legal.
Uhlelo lwabebulawayo Vendors and Traders Association abalusungulayo bathi luzaba ngolweminyaka emibili bekhankasela ukuthuthukisa umsebenzi wabaphila ngokuthengisa ngokukhulumisana labakahulumende enhlangothini ezinjengeZimbabwe Revenue Authority kanye lababona ngokungena kwabantu elizweni abe-immigration. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulive Talk lamhlanje sixoxa ngokwenzakala elizweni okunjengeholo eliphansi labasebenza ezinzini. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, udubo lwentethe ezidla izilimo ezwekazi le-Afrika oluqalele kwelekhinya lubikwa soluqhele lwasabalala emazweni alithumi lane. Abohlangotho olubona ngezokudla kumanyano wamazwe omhlaba lwe-United Nations Food and Agriculture Organization sebesungule umkhankaso wokubuthanisa izigidi ezingamathumi edlula ayisikhombisa amadola wokulwisana lalolu dubo. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane wegciwane le-coronavirus seledlule inkulungwane eyodwa, iningi labo kungabe China, okulinani eledlula elabulawa ngumkhuhlane owe-SARS owaqhamuka kwele-China njalo eminyakeni engamathumi amabili adluleyo. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-New Hampshire khonapha kwele-Melika bayavota lamhlanje kukhetho lwama-primaries bedinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli welizwe.
Umnotho welizwe usumi ngamadolo osekubangele ukuthi abaningi bacabangele ukuthi mpela amaxuku abasomabhizimusi leziphathamandla zikahulumende ezaziwa ngokuthi ngama-cartel ngesilungu yibo ababangela ukubhidlika komnotho welizwe. Inkokheli yentsha yeZANU-PF ike yethula amagama abantu okuthiwa yibo abahuquluza umnotho welizwe besebenzisa amaxuku la. Amagama aqanjiweyo abalisa elikamcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kudakwashe Dagwirei, umkhokheli wenhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association, umnumzana Tafatswa Musarara, losomabhizimusi umnumzana Billy Rottenbach. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kumele kuguqule imithetho yelizwe ukuze abahuquluza inotho babotshwe.
Abasozi babotshwe ngoba akula kwehlukanisa kwamandla, i-separation of powers ayikho. So umuntu ofanele abophe nguye umuntu ole business yakhona, umuntu ofanele abotshwe nodlelana lo munga lelwe i-Corruption Commission yakhona ebudlawudlawu yabekwa esikhundleni ngumongameli welizwe akusoze kwenzakala ukuthi abotshwe. So kuzakuvele kuyabe lokho kubhidlizeka kumike manzonzo kufikele isikhathi sokuthi kuyabe sokuthi abanye abantu abazwisisayo umbuso womgqeda.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ejezise intsha eqambe amagama abantu abacathengelwa ukuthi yibo abahuquluzi benotho, iningi kubandla lezanu PF liyasola okwenzakeleyo. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma.
Mina Gandhi ngokubona kwami mina mbonanda amaqinisa akhona entweni zona lezi ke Gandhi, ngoba khangela nangu umumbu uzotona eTanzania siyabuthengisa ukuthi ngabo $200 kwithani elilodwa, kodwa uzotona zithiwa ngabo 600 lento ezinjalo. Khonapho uhulumende uyokhipha imali naleyo and yayikhipha ngobunzima ngavele yena imali yangkhona kasilayo kayikho. So ukhangele isiyeli iyashoda, kodwa uzota uhulumende ekhiphe inkalakate ezigidi nezigidi zemali ukuthi kuyothenga leyo fuel. Kanti kuhamba njani, kuyini okuba ngendizona lezo ukuthi ziyenzakala? So kuyakhanya ukuthi hayi bakhona abanye abantu abaqalisa ukuthi kona bebele lokuzenteni le power elezinto ezinjalo kuloko kuthiwa ngama-cartel. Ukuthi ngobani hayi mina kangifuni ukuthiwa yilokuzen ama-lawsuit, so ngiye ngagambi izwe lomuntu, kodwa ke mtell you definitely for sure ukuthi hayi mina ibelieve ukuthi kona ama-cartel akhona ayaphila, and yinto kumele iwongororo and nxa ngabe kuthiwa kula bantu abana-information yaleyo kumele bebekuwongororekorokana kuthi nazele kuyona kubanjwa njani, ngoba izinto ezisilimazayo zina leziya.
Kodwa usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uphatheke njalo kwezombusazwe uthi amakhathel la ngabantu abaningi kakhulu ngaphandle kwalabo abaqanjiweyo ngamagama.
Kunzima ukuthi laba bantu babotshwe ngoba yibo phela abanikazi bemali. Nxa sithi siyakhangela njalo sebaqambile amagama abo lana amadoda, kodwa siyabona ukuthi hayi kungabe kukhona angabe bekhona kumbe bangaphandle kwamazwe abayibo abangabe kumbe babanika imali, ngoba imali balayo sibileneni. Ngoba ungakhangela ukuthi nxa ungabe unguye ukhokhela ezokusupply ifuel the whole country, ubuyathe madoda kasincedisaneni kube labanye abaletha ifuel from South Africa, hayi bayale. So uyakhanya ukuthi abantu laba baningi, kungabe kubuye bona laba abathathu abaqanjiweyo, kodwa hayi esikubonayo kukhanya ngani ukuthi ngabantu abaningi nje abangekho lalapha kumbe abahlangene nje labalutshwana abakhonapha. Labo-ke yibo amadoda abosilizwe bona labo. Kunzima ukuthi uqume kubo labo bantu. Ungabe nje ukhokhela kodwa ungela mandla ukuthi labo bantu bahambele phambili.
Udaba lwamakhathelo lolu soluze lwadida ingqondo zezisebenzi zikahulumende kwezomthetho ezifana lomtshutshisi omkhulu umnumzana Kumbirai Hotsi, ovumileyo ukuthi mpela amakhathelo akhona kodwa wathi kunzima ukubabopha ngoba besebenzelana leziphathamandla zikahulumende. Olodumo oembube ubhekizizwe Joseph Shabalala oqembu leLady Smith Black Mambazo kasekho. UGibbs Dube oStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Tshelani mina,
tshelani
mina.
Iphephandaba leTimes lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu leLady Smith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe indoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani.
Abanye
banengi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo uMofati Phiri wake wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukaMshengo. Sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umuziki wakhe. Isihlenge sebesi-Southern Africa silahlekele kakhulu, angazi ukuthi singakhala sithini.
UPhiri uthi ziningi ingoma zeqembu leli azithandayo.
Ngathanda zonezana ezechurch kakhulu ezesontweni, and sake sahamba sikuthi ngiyamukela le concert yakhe le ayenza eHarare, uPresident concert eLupho Simon. Hayi, ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi kwanezitshaya amakatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi, akale kumnandi kakhulu.
Awa, tanana, tanana, she got diamonds on the soles of her shoes.
Ngasuye yedwa uPhiri otavuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labasikuli abatshiyeneyo eZimbabwe uthi uShabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama artist ayenza ezomculo ezokugida, ubaba uThabalala ubekise inspire ngokuthi even ukupheka kwami imusic, ukuhlela kwabo izinto le group like ukuthi izinto ifike ibanga lona leli lesikhathi ilokhu igroup existayo, uthi inspire kakhulu.
Uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homeless kube kuyimusic kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande iLady Smith, iy'ngoma zabo ezegospel akade bezihlabela, ngoba ngumuntu ekhula esiye esontweni bekuzingoma akade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
UShabalala wazalwa epulazini eliseLady Smith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza epulazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu leLady Smith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza katalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amajumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalisa uEddie Murphy, uClint Eastwood labanye. Okwenza iqembu leLady Smith Black Mambazo liphumelele kakhulu yikucula kwalo loPaul Simon waloba labo ingoma ethi Graceland lezinye. Ushiye umkakhe labantwana asebekuqembu leLady Smith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC, nginguKipps Dube.
She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees a window. I'm going to Graceland. Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. I'm looking at ghosts and empties. Every reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I fall and fly,
I lale ngokuthula. Shabalala, siyazi usithiyele ke ingane zakho iShabalala Rhythm. Siyathemba bazaqhubeka ngomculo wakho. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngokukhangela inhloko zendaba. Kuhlengwa abantu abafika 120 ababhidlizelwe imizi emangweni webhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Selugcina ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswa igama uChris Gande sithathibane njalo kusasa kumbe ekuseni ngo 6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.